Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Uhulumende thina njenge-Atlas City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvula kwezikolo.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo mhlaka 30 lanxa nje eqelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19.
Linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection ofanele ihlatshwe i-vaccine leyo.
Abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi lane 14 kusiya kwelithumi lasekhombisa 17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abalithumi lasishiyankalombili 18 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uchiye ababalisi labazali bekhuza umhlola ngemva kokwazisa izolo ukuthi izikolo zizavulwa ngomvulo ozayo. Lumbiko ube isimanga esikhulu ngoba uze ngemva kosuku olulodwa nje kuphela uhulumende engezelele isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili esithi umkhuhlane we-COVID-19 uloke ubhahile. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatelizindaba ukuthi abafundi abaloba imihloliso lonyaka bazavula izikolo ngomvulo mhlaka 30 kulinyanga, kuthi abangela mihloliso bavule mhlaka 6 ngenyanga ezayo. Ababalisi bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngoba esithi umkhuhlane we-coronavirus ulokhe umemetheka kodwa aphinde avule izikolo ngasikhathi sinye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-Athuzi kuyasimangalisa kungasimangalisi ukuzwa umbiko okhulunywa nguMonica. Kahle kahle uhulumende simgcine ekhuluma ngokuzwa ukuthi abantu bathini ngamalungiselelo okuvula isikolo. Asikamuzwa esekhuluma ukuthi usenze. So ngokunjalo uhulumende thina njenge-Atlas City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvulwa kwezikolo.
Manje libona kuzahamba ngemfanelo yini konke okufunwa nguhulumende ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Uhulumende kumalungiselelo kakayenzi lutho. Singasakhulumi ngohulumende, asikhulume ngabazali abalabantwana ukuthiwa mhla ka 30 kumele bebe sesikolo. Qale sikhulume ngamantwana abafunda kuma-boarding schools. Kumele bathole ifees, kumbe ifees kumele ibhadelwe yena engakati pass. Izikolo kulezi nsuku ebazalini zifuna igrocery. Kumele umzali abe sethengile igrocery ngensonto umntwana abe egade ibhasi. Umzali leyo mali uzayithatha ngaphi? Imali iyahlelwa ngezinye indlela kuyabhajethwa. Abadala besebezwile ukuthi i-lockdown seyingezelelwe, sebebhajethela ukudinga ukudla ezindlini, ukubhadala irenti, ukubhadala amanzi, ukubhadala amagetsi. Uhulumende kade sekhuluma ngokuthi izikolo ziyavulwa. Singalibali uhulumende wathi abazali kabamncedise kumalungiselelo lelo okwenza ukuthi izikolo zivulwe. Asikamuzwe sithi ukuthi abazali sebehambe kangakanani, yena usehambe kangakanani. Xa sikhangele nje thina kuzaba lengxabangqoza enzima ngoba amalungiselelo kasiwaboni. Abadala kabalamali, uhulumende laye kalamali, ababalisi kabalamali yokuthiyela abantwana babo kabalayo yokuhola. Izikolo zingaze zivulwe nje. Ungakhumbula kusiyavalwa last term yona le yagcina ababali sebehamba 2 days esikolweni. Khathesi sikhangelela ukuthi kuzabawela. Sebengahamba ilanga elilodwa kumbe bengahambi. Okuyikuthi ukuthi abantwana kabafundi ukuvula nje izikolo lizaba elenziwa nguhulumende. Thina njenge-ATUS sithi uhulumende kakaqali.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini eliza kwenza?
Thina njenge-ATUS emalangeni ambalwa edlulileyo lamalangeni abuyayo sile mhlangano esiyenzayo labazali lababalisi abangamalunga e-ATUS labangasomalunga e-ATUS esiyibiza sithi Parents Teachers Interface. Lapho akade sidinga khona kumbe silokhu sisadinga khona imbono mayelana nokuvulwa kwezikolo, sikhangele i-COVID, sikhangelele iholo lababalisi. Okuyikuthi njengamanje kusabhodo isayenziwa imihlangano le. Imihlangano le yonke siyenziwe sikhangelele ukuthi njengoba sokhulunywe kanje nguhulumende lathi sokumele sibe matasa ukuthi siyafika yamaviki amabili sibe sesiphume lo mbono wodwa esizaba lawo.
Umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS. Kusenjalo uhulumende uthi abantwana abaleminyaka elichumilane 14 kusiya kwelichumila sikhombisa 17 labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Okwamanje bekuhlantshwa abaleminyaka esukela kwelitshumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe njalo ilizwe selithenge amajekiseni ayizigidi ezilitshumi lantathu 13 miliyoni phakathi kwayizigidi ezingamatshumi amabili 20 miliyoni eliwafunayo. Wazise njalo ukuthi uhulumende uza kupha eleNamibia amajekiseni azinkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivinti.
Injection le silethemba lokuthi ikhangelisisiwe kwananzela lokuthi amanye kwamanye amazwe kwenziwane. Linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe i-vaccine leyi e-COVID-19. Ngoba vele sizabona abantwana kulamajekiseni amanye sizabona abantwana behlatshwa bebancane. Ungakhangela opholiyo abantwana bahlatshwa bebancane. Sibona ngathi kulinyathelo eliqondileyo elokuthi sonke sivikeleke ngenxa yokweneliseke ukuthi abantwana baqhwewe sezikolo bengelavayo lokuthi bangahlaselwa yilumkhuhlane we-COVID.
Uhlelo lokuhlantshwa kwabantu ungathi luhamba njani?
Kulezi nsuku siyananzela ukuthi ekuqaleni ngabe kwakulohlupho lokuthi abantu babe ngathi bamajekiseni bawadinga ikakhulu le idosi yesibili. Wawubona abantu sebe bebhodabhoda bengayitholi. Kodwa esingakutsho ukuthi khathesi hayi indawo seziningi lapho kuhlatshwa khona abantu le ndwendwe ebezisiba khona ekuqaleni ngathi zisiba ngcono ikakhulu le idosi yokuqala. Ungayinanzelela indwendwe zakhona ziba zimfitshane. Idosi elokhu ilabantu yile ezihlaba idosi yesibili lezo zilabantu sibili abaningi. Kodwa iqiniso ukuthi hayi kuground kuyakhanya ukuthi hayi khathesi kuyasetshenzwa ukuthi abantu bathole ukuhlatshwa. Sikhuluma kanje lama-centers akhona asemaningi ama-clinics abantu bayahlatshwa ezibhedlela abantu bayahlatshwa. Kwezindawo okungela ama-clinics khona abantu behlatshwa labo kule intent yokubona abantu bahlatshwa. Khonokwana kuyinto eqakathekileyo. Lamanye ama-private hospitals lawo uyathola ulabhizi ayahlaba. Lamanye ama-medical aid ama-private lawo ayahlaba. So iqiniso ukuthi hayi khathesi abantu abaningi kuyaphithizela bayahlatshwa. Lalaba kade besesaba ngale muva bengathi bale nkulumo eziningi. Ngathi abantu sebecibilikile kathesi wonke umuntu usefuna angene athole idosi yakhe ngesikhathi esiyiso.
Udaba lwamajekiseni angu-20,000 la okuthiwa azaphiwa eleNamibia ulubona njani?
I-donation leyi okuthiwa izahambe eNamibia siyayizwa. Kodwa iqinisweni khathesi abantu bebekhangela ukuthi ngaku uyavuma uhulumende ngawukabambe amajekiseni la afuna ukuwahambisa ngale aqale ngabantu abaningi lapha abantu bakhe elizweni. Ukudonetha kukubi kodwa kwesinye isikhathi bekukusho ukuthi ngawo iqale sibulawa liqiniso ukuthi abantu abaningi bayahlatshwa ngobuningi. Ngaye ngabona ukuthi usefike esibangeni esiphakemeyo sokuthi hayi phose bonke abantu sebethelwe amajekiseni usengadonetha. Kodwa i-donation sikwazi ukuthi asiyo into embi kodwa ingxenye okungaba yihlupho. isikhathi sakho nesikhangelelwe ukuthi engcane isikhathi i-timing yesikhiwa ukuthi engcane ku-timing ngabe kuloshu bokhoya kade sibe sikhathi ama-injection wonke ngayavuma angene khonapha ahlaba abantu ngokunganazelela sikhale emadrobheni lemakhali abantu bayawafuna nawe izindawo ezi-remote abantu bayawafuna uzathola kwezindawo akafiki kuze kuze nezo ndawo esikhuluma ngazo kodwa ke nxa isezwale sesiya eNamibia well kuyinto esingathi thina abantu yingani iyasiphambanisa lanxa singatsho ukuthi iNamibia ingaphiwa kodwa sengxenye yokwalesi sikhathi bekufanele ngasike saqala ngabantu bakhona beZimbabwe sibili kwasetshenzwa kakhulu engxenye ngale muva abantu ngobuningi sebehlatshiwe hhayi usungathi makhelwane lawe naze amanye ama-injection uhlaba abantu bahlatshwe khona ngani kodwa kathe sohlubo olincane nje sibona ngathi yi-typing yakhona kodwa ukupha empilweni akusiyo into embi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyankalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amane 391 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yakuqala bazinkulungwane ezingamatshumi phose amane 39,897. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,853. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 2,422,256. Asebehlatshwe esibili bona sebengu 1,535,298. Ibandla leMDCT lithi iLiaison Committee yeMDC Alliance ihlangene izolo ilungiselela umbuthano wabakhokheli bamabandla kulumanyano agoqela eleMDC iZanu Ndonga People First kanye lePDP. IMDCT ithi izancintisa kukhetho luka 2023 isebenzisa igama elithi MDC Alliance. Lokhu kuveza sobala ukulwisana phezu kwebizo leli ngoba kulebizo elisetshenziswa libandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yena okhuthazwa ngabanye ukuthi adinge igama lebandla elitsha phambilini kokhetho. Idale leshado cabinet ye-MDCT elisanda kubunjwa lalo lihlangene kuthange. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba kanye lokuthi kungani umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora enganxuswanga emkhosini wokugcotshwa kukamongameli weleZambia omutsha.
Kuyadanisa ke ukuthi kulabantu abasaqina ngamanga ukuthi ibandla ele lelo elafonywa ngo-2019 yilo elilamalunga edale ephalamende akhethwa ngo-2018. Thina njenge-MDCT ke eyabumba yakhokhela umbutho owanqobayo ngo-2018 silomsebenzi omkhulu okumele siwenze ngaphambi kokuba siqale nje ukugqubulana kwembuzi esibayeni okungasoze kuncede abantwana beZimbabwe. Oathile babona labo ababalanda kwamanye amazwe ngabantu abakhethwayo emabandleni abo, ngabantu abalandela ama-constitution amabandla abo, ngabantu abayaziyo into abayenzayo ukuthi yonke into kumele ime ngendlela. Ngakho siyasebenza thina ke njengebandla eliveleliyo latshiwa ngoba kuthiwa ngikrayi sisebenza phezu kwezisekelo zokukhokhelwa kwebandla. Asisoze sibe sitshelwa liqula labantu elingazaziyo ukuthi lingobani ukuthi lona liyilo i-opposition esemthethweni.
abanye njalo bebekhuluma ukuthi kungani ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Monzora linganxiswanga. Kungabe kusitsho ukuthi abalinanzi njengebandla elikhulu eliphikisayo na kunanzwa umnumzana Chamisa.
Thina njengebandla leMDC esikubona kuqakathekile njalo esifisa ukuthi ngabe kuyananzelelwa ngabakhokheli bonke ikakhulu eSADC leAfrika. Yikho khonoko okwenziwe ngubaba uHachilema ukuthi anxuse abakhokheli bamabandla aphikisayo abavela kwamanye amazwe afana nalelethu leZimbabwe, iSouth Africa leBotswana. Lokhu kuzandulela ukuthi kube lokusebenzisana kuhle kwamabandla aphikisayo lamabandla asembusweni njalo kuzaletha ukuthula phakathi kwabantu. Ukuthi ke thina kasisanxuswanga njengeMDCT kumbe ukuthi owethu umkhokheli ubaba uDouglas Monzora kanxuswanga yena sitho sakhe, sibone ngathi kungaba yiyo ingxoxo siyabe singasaqakathekisanga kakhulu isenzo esenziwe nguHachilema, ngoba into eyenzileyo ukutshengisela ubukhokheli utshengisele ukuthi ungumuntu olombono okokuthi nxa singawulandela njengabakhokheli kupolitics elakusasa lezepolitics zeSADC leAfrika ziyabe zizinhle kakhulu.
Likhulume ngodaba lwe-IMF lemali etholwe yiZimbabwe efika phose isigidi.
Bekunzima kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kuMinister of Finance singelaye olelihlo elihlala lithenzo kuye. Ngakho uMinister of Finance ke uzabe ekhangele nsuku zonke emonitor konke okwenzakala kuMinister of Finance, ekuletha ebandleni, ekuletha kucaucus yethu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani. Njalo uchairperson we Public Accounts Committee sanazelela ukuthi ngowe MDCT uMhlonishu Rabudube usefakile ke ama reforms engathi uguqule indlela imali ekade zibanjwa ngayo okukhangelwa ngayo imali zikahulumende kule committee eParliament.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Leli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNewsday libika ukuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uzasebenzisa ingxenye ye-$1 billion ephiwe iZimbabwe inhlanganiso ye-IMF ukuvuselela idola lakuleli. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi amakhefa akuleli asevuliwe, kodwa ithi kuvunyelwa labo abahlatshwe amajekiseni ye-COVID-19 womabili kuphela ukudlela phakathi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa lomkakhe abatshele endlini balota enyamendlofu ngemva kokukhohlwa ukucitha ikhandlela sebelala. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele kubalaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7, igama uDKZ. Bakithi indaba kaMnangagwa ukuthi athi izinduna lenduna uma iqedile yona ezotshela uhulumende ukuthi hayi yona siqedile imise kanti, yikho khona lapho ke uqalisa khona ukungasebenzi kahle. Kungani engathi izinduna uma seziqedile zihlanganise imbono yazo zibe sezibisa ke sekuwumbono oyi-1 ukuthi zicabanga ukuthi kusetshenzwe kanjani ngendaba ye-Google? Ani yabona khona phana uma esithi nge-1 by 1 ufuna khona khonaphana ukuba sefa ukuthi kuthiwe induna le yona ime yamalana, induna le yona ihambisa yamalana, ebeseqalisa ke ucuku ngenduna ngenduna ukuthi induna le esigabeni lesiyana simisele kanje, induna le esigabeni lesiyana imise kanje. Why yena efuna ukuthi induna le nduna afuna ukwazi umbono wayo ngabantu bayo, engafuni ukuzwa umbono usuyi-1 ukuthi abantu be-ground bafuna lokhu bendawoye kungahlukaniswa. Yikho khona lokhu osuka kube kubi khona lokhu. So ikudlala ngabantu nje khona lokhu okaMnangagwa. Ayikho nto enhle abantu abazoyilindela evela kuzinduna zona lezo.
Yes, sakubona nestudio 7 untunga labo gipsi onke labo jonga umavelas hayi siyabonga nomsebenzi omuhle esinika lo wabona isinikeza inyosi yeziyizwe mphela okay ya benzama ukukhuluma nenokuzenze igugu round uthi abantu masingagijimeli ukuthi la bantu bayenze ibuvi ngoba sikhathi sonke kube kuthule thule njalo kube kungekho ophakamisa ikhanda bona lapho so now asiyekini sibone ukuthi abantu laba bazothini njalo izinduna zingahamba ebantwini abantwini yibo abazotsho ukuthi bafunani but now singafuna ukuthi sibloke lokho so right bengabuya bezithulele kuzohambana you know ngoba isikhathi sonke kade bethule kade belokhu bekhuluma abantu ye igugurand igugura kodwa kungela action so now sebefakile i-action ebantwini so ngani siyayeka nje abantu bethini bezame nje ukuprocess indaba yabo then izinduna zingaya ebantwini abantu yibo abazotsho ukuthi bafunani then izokusetshenzwa kusukisela khonapho ngoba singagijimela ukuthi into yonke kufanele nesi-opos h ayikho into ezophuma lapho so ngiyacela abantu ukuthi abanikeze isikhathi ikuphuma kwayo indaba and ikuqala kwayo you know so abantu manje sishesha nje sigijime ukuthi ayi kuyenze kubi sibloke indaba yena le kodwa isikhathi sonke bethule so abantu asike silandele sibone ukuthi kugcina so hayi ngiyabonga mina uncube nisegoke na siyabonga siyabonga
Salbunan, Salbunan lonke ku Studio 7 siyalibingelela khona ngapho ntungamili nkomo siyazizwa indaba zeZimbabwe uyazisakaza futhi nabanye osebenza labo khona ngapho akuZulu labanye nje esingeke sibaqede engiyaka ikholapha ukuthi ye liyazisho sibili indaba zeZimbabwe kodwa iqiniso elikhona ukuthi iZimbabwe ilo bandlululo oludinga ukuthi nga luyalungiswa ngoba thina singapha yithi lapha esikhuluma isiNdebele izigaba zethu zonke sokule 41 years ilizwe lathathwa lokhu zingalantuthuko ngakutshela ukuthi umgwaqo osuka kubulawayo siye enkaya but bayalungisa bafaka idust iquarry dust iquarry dust umgwaqo ongabe ufula ama-100 and some 60 kilometers abantu bahamba vele nxa usiya khona le indawo yangkhona ngapha kibo ngapha ababusayo esishonini ababhadala $2 i-100 kilometers thina kithi le uyibhadala $10 usiya khona ngenxa yokuthi umgwaqo ufile abantu besiNdebele nale sihamba nini sikhangeleni umuntu ongasimela engalabandlululo ngoba khathesi silokhu silalela sisizwe enyuzini bakhuluma lokhu lalokhu kuze kuthiwa kuhlangene kukhuluma ngegugrawundi izinduna zangkhona lazo zinamathelela ukuthi zidle akula nto ezasisiza ngoba thina sikhuluma so mina ngikhule ngiyintandane ubaba wafa ngaso leso isikhathi bona bakhuluma ngababazi abantu abathola nzima bona bavele zinduna ziyadla
sanibonani basakazi bethu abahle abasinikeza indaba zeqiniso mina ngumdawini ngiphuma ngasefela busi ngithi hayi indaba yezanupf le sikhathele ngayo sikhathele ngayo awubheke manje balwisa upresident wethu uChamisa bathi waya ezambia ukuyobonana nalaba ma bekhuluma bathi bayangathi bayamjabulela uChamisa sokungathi licala futhi bafuna abantu laba baphile njani kahle kahle kanti laba abantu bema-opposition bona abantu bezanu abayeke le nto abayenzayo mani abantu ababusayo laba ababusa ngemahloka hayi 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 sithi phansi ngayizana into eyenzayo leyayilungile leyi babayeke abantu bayenze ukuthanda kwabo bayenze okusemthethweni lokho okuvunyelwe ngama-human rights ngoba nanku kathe sima ungathi uyakhuphula ivoyisi yakho uvele uze bathi umuntu akasabonakali bamthethe unyamalele ikanti-ke hayi siyinto elungile leyo kumele umuntu akhulume into esenhliziyweni yakhe
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0204650318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ivika ukuba abahlamuki beBoko Haram bahlasele inkamba yamabutho kwelenishe izolo babulala amasotsha alitshumi lasithupha. Umsakazo weVoice of America uthi kulowesilisa obehlomile odubule wabulala amapolisa amathathu kanye lomantshingelane kwele Tanzania. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi iningi kalivumelani lendlela uMongameli Joe Biden aphethe ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu lwenziwe ngamankampani atshiyeneyo agoqela yeNBC News, CBS News, iSuffolk University kanye leMorning Consult. Ekuqaleni kwalinyanga abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51% bebesithi uBiden uphethe kuhle kakhulu umsebenzi. Kodwa isilinganiso lesi sesehle ngemiklomelo emine saya ku-47%. Iningi lisola indlela uBiden aphethe ngayo udaba lokukhitshwa kwamabutho eMelika kwele Afghanistan kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
In the south, ama states lawo aye supporta umongameli ophumileyo uTrump, abantu bangkhona bebeyala ukuhlatshwa ama vaccines. So khona lokho hiko sokuyenza ukuthi ama numbers e-COVID ayehle phansi drastically.
Udaba lweAfghanistan ke.
Singakhangela indaba yeAfghanistan. IAfghanistan ithwa yona is the graveyard of empires. So mina mbona umongameli welizwe wonile ukuthi hayi 20 years sesifika ku 21 years la iUnited States. Bona ama calculations awo bebone ngathi asebefike the numbers yamasotsha ngoba babe trained 300,000 Afghani soldiers ukuthi babe hi national army. But siyabona ukuthi ilizwe linjenge Afghanistan is ruled by tribal warlords and tribes. So for hundreds and thousands of years, Elize Langkona has been a graveyard of empires, o Genghis Khan, the British, the Russians, wonalabo bonke bayihluleka to put a one Afghanistan ngendaba zona lezi as a tribal affiliation.
Njengoba abanengi besithi uluphethe kubi udaba lweCOVID kanye lolwe Afghanistan, singabona lokho kumphazamisa yini kukhetho oluzayo kanye lebandla lakhe lamademocrats?
I-outcry le siyibonayo lokuyehla kwama-numbers, ama-polling numbers kamongameli welizwe, I think it's a deep overtasting ngoba we are in the mid cycle yama polling numbers and we saw ukuthi the infrastructure bill has passed both ilokuzeni e Senate and the House. So kathesi sekumele bayenza outer ama reconciliation budgets njani njani ukuthi bapase leyo infrastructure deal. Ngiyabona mina ukuthi infrastructure deal ingapasa hayi lokho ka Afghanistan lama polling numbers le COVID isiyake sekukhohlwe ngoba kuyabe sekuthiwa ukuthi jobs and more jobs will be created. So economy I think is the number one factor.
Umnumzana Tim Muringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo lanxa nje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe. Abantwana abaleminyaka esukela kweyi-14 kusiya kweyi-17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-coronavirus izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.